Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipality lo. Sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulaba abangachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe ukufa. Ngakho kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leBhoso unetsayi moyo.
Ngathi uyahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Ngoba kusasuthi super and then lasethatha uma supporters abi balikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Kansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi kakulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Ikhwela la manzi-ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunanzelela okukhulu bakithi. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu ku-6th Avenue laphana. Savumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma nangama-policies ukuthi lama-policies osokumele atshintshe, ikakhulu ipolicy ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko, ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi. Kanti izikolo zikahulumende kulomthetho othi abazali babumba ama-committees okuthiwa ama-SDC. Lawa ma-committees bese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration, barani isikolo bavumelane labazali ukuthi kambe uze kumbe sithenge ibhasi kumbe uze sakhe i-CD block kumbe uze sifake i-durawall kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo-ke, kodwa kukhokhela-ke abazali abayabe bekhethiwe okubiza kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaseptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini elizakwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isombululo saphuma ukuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yenaleyo ukuthi ithandaze uNkulunkulu, sicele bakithi lonyaka ezulwini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe naloko okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, ukuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khona hhale emadamu kusuya kuma-pumping stations ukuze kuzosuka ezindlini zabahlali bedolobha lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke kuminister of finance imali ngange-14 million ehlanganisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity wasiyananzelela ukuthi damu lensiza lelimthale yahana sangamanga nyana angathi ngedisa kodwa kufike isikhathi sokuthi kube yinext game season. So sakhuluma ngakho lapho ukuthi kumele ke sibe le-dual pumping system ezenza ukuthi amanzi siwa pumpe nje aphume ngobuningi izakhamizi zeseekolakhethi kanti ngijamkem sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi akhe idamu elitsha ukuthi ayi-gas block dam bangaliyakha-ke bevumelana nezingaba bezezingwa kuthi ukuthi lathi nje idolobho sesizama lawo ama-chansi zokuthi sithole la manzi sithi le-seven sithole amanzi ikanti okunye sakhuluma ngakho ukuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo liyana ilindwe abantu babandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amanzi amalutshwane njengedolobho ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-aquifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha aquifa bakhuluma ngenye esematoko bakhuluma nje ngama-aquifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-vay e-Netherlands inhlanganiso leyi ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi yikho-ke yapropose ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenzela ukuthi wenelise ukuthi basincedise lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethi imali yamanzi ifake kumbe kulungisela umgwaqo yikho wasekuphumela ibiko-ke ngayisiyo zakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selifuna uku-privatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo ze-council yikho-ke wathiwasisifake emhlanganweni ukuthi hathi yabona into enjengayinaleyo sikhona sizakhulumisana ukuthi nxase sithi-ke ibiyodwa i-department yamanzi sithoni kodwa eqinisweni kakutho ukuthi iza-privatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi bedula mbe kuzaba njani esifisele ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering esaliyo-DND west department yona ibe yodekinga yamanzi so ezizinto nje ezakhulunywayo umhlangano wekhansel wawukhona
lowo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo esixoxe laye ekhona le uwobulawayo luyalandela uhlelo lwabasakhulayo
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutaba kancube namuhla sixoxa nomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezihlaladeni labanye kobulawayo esebenza le nhlanganiso ye-helping the homeless
into yokuqala engayitsho yukuthi into le siqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi ayifuna uba registered to be recognized or something saqala nje nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule nxa ubona ukuthi kona ngingakhwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelani ukumncedisa so yikho nje ukuthi vele besizifusa nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uze ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo so saqala nje sithi no but singamelele ukuthi sibe lama-millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu incedakale ngalo so ngokukhula ngoba siqala saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100 so sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo athinki ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered
abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo okulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani
hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezozijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma emazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedikuthi sibone nje abantu bencedakala
yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa yile nhlanganiso ekuphathiseni uzulu
kule ndaba e-counseling center i-counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esisebenza labo the so much vulnerable and you know traumatized some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy so silesifiso nxa singathola khona indawo esingakwanisa sibe sikondakta ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ehlala khona sehlala somewhere samnike imali esithathi waqatha ibhizinisi yakhe esuyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akasafuna ukubhema ugwayi. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyabathu expose ukuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama-private conversations ye umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba yokuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azo umuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye athi ah ingxenye uzathwenta izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikelela ama programs ezizabafundisa amakhibiwa labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani, baya bengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngezikhathi ze COVID, babona nje sebechotha etown ukuthi kuhamba njani. Sebenza ukuthi akwata kule corona, akwata kule corona. But labo ukuthi bezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people. They're being allowed because abala ma TV, abala ma radio.
Gusi kabasaba cha namhlabe sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezidaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana naye lingamthinta kunombolo yesithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nezabo kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
njani zirukandaba lo ngumthembo osithembayo ogibs dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ke ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngokuqhatheka kwezinduna ezizweni sikamthwakazi. Baba Ngwenya sawamukela kuhlelo baba.
Ngibingelele baba uDube ngiphinde ngibingelele nakubalaleli nakubasakazi onke nje.
Ye akusiyele ke sizwa kuthiwa ke kulo mcimbi ozabe ukhona wenduna ugampu abantu baningibona zani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbasi akutsho ngamabushani khona
kunjalo babuDube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni wegampu nesolotsho okulomfula nje abathi umanzi amnyama baye bethu bethu ngonada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona imbuna ugampu sithole nengenye yezinduna eyaziwayo ukuthi yazalelwe endleleni nxa inkosi uNkosikazi yayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwaZulu yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-North West eMkhwahla ngonyaka ka-1832. Uzokhumbula-ke ukuthi induna uGampu ishiyane nenkosi uMakhobolondo olobhengula ingqungulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowa ngeminyaka emibili. Bakhula-ke bebonke kuhanjwa nje kusuka khonale kuzobe fika laphayana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise umaqheke ongomunye owabaliqhawa ngempela elasuka lenkosi uMzilikazi esizochana kwabo becishe belingana ngokweminyaka yokuzalwa. Nxa sebefika laphayana owasalaya laphana ngukhokho wakhe uMagogo onguye ozala umaqhekeni. Umaqhekeni wafika ngapha
kwelasekuhle noto. Yes, singathi khona lapho Ngwenya singathi kuqatheke kangakanani ukuthi kube lo mcimbi wonalo.
kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kume ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwathiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba omaqekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi silawe bebamsanelele la madoda afana nabomkhabakhaba mfanazi nabodambisa amahuko mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona nangempela iphupho labona lapho iphupho lenkosi laphumeleswa ukuthi wayena madoda afana nabo nayinduna ugaba uqobolwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhohlwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwafika isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igabha okwakuyibutho elaliholwa yinduna uGambu lalinamakhiba amaningi ayingaphasi kwayo, okunamabutho amaningi kakhulu esingaba lwamabhudwana onyama yendlovu ubala nje kuthanda emaningi ngaphasi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna uGambu sisuke singakhumbula umuntu omncane sesikhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye kakhulu kwesizwe sakithi.
Ake siyamuzwa ubaba lapha-ke uNgwenya bebuya lazo sibili, kodwa isikhathi yiso esingasavumiyo ukuthi sibe singani khonapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalise emoyeni ngumthombo osithembayo uKips Dube lilale. Uba Ngwenya, siyabonga ungadinga kusaza bakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshato. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi, lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe, waletha u-Eve wamletha ku-Adamu. Khona kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi lo ulethwe nguThixo kini. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke, kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uzakutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu, nguye owakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshato into eyabekwa nguNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika umkakhe. Ngakho-ke kulaba abangatshati balikhuthaza ukuba
kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, konke khona okumele kube izinto uNkulunkulu awucebisa ngazo. Ngoba lowo muntu liyahlala kuze live lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu, ngoba uNkulunkulu ngiyekwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha ngumuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela, thina sikhangele ukuthi lo muntu le mali kumbe lo muntu njani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langeliso likamoya elivela emqondweni kaNkulunkulu, ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani. Njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho. Kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akhona ukuthi hayi ngxenye lowo awusuye uNkulunkulu athi ngimthathe. Kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho, atshintshe izinto oyabufunda zitshintshwe emtshadweni wakho. Nxa kulokunye ongakuthandiyo, kulokuthi libe lisilwa lidlephane, hambani esikhathini somthandazo. UNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha, kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana. Kube yi-prayer item, kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu ngifunkile umuntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi. Nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana. Baba, ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata. Kunemtshato baba emihle, kunemtshato eyinye engabi phakathi kokunzima. Ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane, bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Soku yisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyithole masinya okwasidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare. Ngabasibali bathi siyalima, sithi sesifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadala, ngoba amabele sabe sesiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje sihlambe sesisebenzi.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalibojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni. Kambe isihluku banzi esenziwa yigovernment ebantwini. Abantu ngapha bayalamba, inkomo ziyafa, kakula manzi, akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu. Kodwa hambe engelela abantu enika ama-receipt ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni. Asilankani sikhona, asilankani siphelelwe. Ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe charja abantu kwazange egebhelela abantu le mgodi. Cela bakithi lokuzena i-audio leli ke lifake sizwe ukuthi wona umhlaba vele uthini ngohluko lwenziwa yihulumende ebantwini.
Selibonani, selibonani lonke nje. Isikhambisele wona la amazwi ethu esibacelayo thina abanye ababulawayo labazali sigugura wonde kuthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlalele phansi siyabe silokhu sikhuluma kuphela wazi wazasethini ngoba babe besihlala khona kusemlageni egangeni. Sala sizo nje sizozonke ukukhuluma kuthi hey kulapha lalapha labe sihlala khona vakazwe sizilutaza sibuye ludwe nasihlala etshilo sekuthuneni kusemlageni egangeni. Abahlali bendawo abahleziyo kuphela abakhangelwe lenhlupho zabo.
Linjani mazimbabheni, linjani basakazi bethu be-Studio 7. Hayi ukuhlupheka kuphela abantu bakithi, ukuhlupheka. Intuthuko kwakuthiwa izadivasha ngesikhathi sekhethweni, kodwa esikubona ukuthi ivasha yi ukuhlupheka. Abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu abathwele nzima, bathwele nzima, bayabotshwa ama-roadblock. Kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni lizwe lethu, asilo lizwe elobuyanga ilizwe elinothileyo kodwa iZANU-PF hayi yehlulekile bakithi. Le CCC akimeceleni layo kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka beseyanga. Ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadak ongathi noma iwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona. Ake sizame ukuthi sisupportene sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini. Okhulumayo ngowashington Ncube etholojo
asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi abanomhlaba la kulomthwakazi khona sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi soseduze la siyakhona okhulumayo ndichakwane elikhulu eplant asibonge
kule ZANU kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesinye isikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange wangena khonapho. Wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo use-wrong sezinto zePalestina ne-Israel. Hayi khona thina lapha asili into zamaJuda namaPalestina. Silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayiproblem ekhona kule part okuthiwa yiZANU kube nama-opposition. Alwa nani leZANU not amashona. Yikho nje ukungihlupha kakhulu khona lokuthi kathi abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamuhla u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders uNesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unetsayi Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School ngathi ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Ngayi singena kuHighlanders kuma juniors ni under 13. Under 14, so nga progressor from there. Ngangena ku first team since 18 years sadlala ku Highlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola e BT Rose Bowl. Sathola le Independence, sasudlale Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi Independence was the big cup in my life.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngalithiwa ngama-supporters. Kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Bebathikazi ukuthi ngu-super and then lasethatha ngama-supporters abe balikhulisa. Ye ekudlaleni kwami sibili kulama-players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama wingers ayehlupha ngoba wayespeed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu wakulezi nsuku nxa uqedanisa ngesikhathi nalisadlala nesayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertaina abantu. Abantu bakholisa ibhora la nga singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungala mali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ngibe ngulethayo ngibe ngusuper ngitholelele bizwe libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kule nto eziningi ezi-aplayayo ezelebha lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njalo.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeleli phezulu abakhona ukukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu siyesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders but kuyabe kufunakala ukuthi lathi siyenze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola sungangena nje ehofisini. Kuyakufuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqesha ezintweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhola kwe-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule-administration ungumdlali webhola uke wadlala ibhola uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Kunetsayi Moyo kulesi suku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Poso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo nendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. sizwe esiphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.